sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuMbimbitho 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, hele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni okuvimba umemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Nibisi ukuba bahlatshwe okufana labantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni.
Kodwa lokhu abanye bethandabuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala umunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapholisa.
It was pointless ukuthi ngiyesibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidubulileyo.
Iqembu le-Highlanders Football Club selikhethe umgcinisihlalo omutsha. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inizwe leZimbabwe likhangelwe ukuthi kuzasa liza kwamukela amajekiseni ecovaccine awukuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 eliwanikwe ngele-India. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iphephandaba le-Herald libika ukuthi amajekiseni la azinkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye le-Sinopharm le-Sinovac atholakala kwele-China. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni ye-Sinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ehofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-coronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Nibisi ukuba bahlatshwe okufana labantu bantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwa leli jekiseni, kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise ukuhlatshwa.
Usikhwica mfundo elophisi Banda, umqondisi wenkampani yeGama Medical Laboratories, uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mahomva.
Kahle sisebenzisa imzekeliso wesando. Isando sibuye sitshana sisibhikile. Ungabe ubethele izibhikile njalo nje, sisagcina sesingani, siyabheca, siyabhenda. Le virus injalo iyabitshaya umuntu. Umuntu laye elokuvikela kuvikela ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo, uyakwanisa ukuyithundubeza i-virus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni, besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Godnose Masuku.
Lokhu kuzenzela labo ade bengani abalaqiniso layo le vaccine ukuthi labo baze phambili bazohlatshwa. Esingathi confidence kuma-citizens ahlatshwe lawo ijekiseni le ele vaccine evikela umkhuhlane we-corona.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho onyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,466. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Amapolisa aqhubekela phambili ebopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance enza imhlangano endaweni ezijeneyo. Enza lokhu ibandla le-ZANU PF liqoqa imihlangano ezabelweni zonke zelizwe. Amapolisa asanda kubopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance Maswingo, Mashonaland West kanye le-Harare ebethesa amacala okwephula iziqondiso zohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini ole-COVID-19 lockdown. Lokhu kusolwa ngumanyana wezwekazi le-European Union owethule umbiko namhla enkundleni ye-Twitter othi kukhanya engani imithetho eZimbabwe isetshenziswa ekuncindezeleni uzulu. Ilizwe leMelika lilombono ofanayo. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi akumelanga ibandla le-ZANU PF lisebenzise imithetho ngendlela eveza sobala ukuthi lifuna ukuncindezela uzulu. Kodwa umnumzana Kazembe Kazembe ophethe uhlangothi lukahulumente olubona ngezemithetho uthi kungamanga ukuthi basebenzisa imithetho ngendlela encindezela amabandla aphikisayo. Umnumzana Simon Khayamoyo, isikhulumeli sebandla le-ZANU PF, uthi bakhuluma abangawaziyo abantu bakwele Melika kanye le-European Union. Kusenjalo uyakhala umnumzana Kethani Nxeba Ndlovu olilunga leMthwakazi Republic Party, wathuthula phandle kwenkamba yamapholisa yakobulawayo ngesikhathi bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo okwakuthiwa ubotshiwe.
Mina ngadubuleka ngemva kwedolo elilokhu eliqhubeka livuvuka kuyimanje. Abaningi abazi kangcono bacabangela ukuthi ngabe kulo hlamvu i-live bullet ngaphakathi. So then esithendeni ngadubuleka ngokunye engithema ngibangula, ngathola ama-pieces of metals okunjengalokho okutholwe ngabanye nje abanye abangufula ababadubulekayo.
Welatshiwe yini kumbe isibhedlela siyalile ukuwelapha?
It was pointless ukuthi ngiye esibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidubulileyo. Engikwanisileyo ukukhipha ngokusesithendeni lokusengalweni okungama-pieces of metals okukhitshwe ngabanye abaningi esingakwaziyo lathi ukuthi kuyini. Ngikhangelela ukuya kudokotela onguye kumele angihlole ikakhulukazi edolweni lapho engilimale khona kakhulu. Ibandla lami lingcedisile leMthwakazi Republic Party ukuthi lingitholele udokotela. Kuyiqiniso ukuthi khona kwagcina sekujikijelwana ngezitina ngoba amalunga ethu ayengeke abukele indlela esasiphethwe ngayo, isihluku esasiphethwe ngayo ngamapholisa esihudule esikhiphela phandle. Lesithi imibuzo esiyibuzayo ayizwakali. Uzo esasiwubuzile ukuthi emapholiseni kuvelaphi ukuthi basilande ezindlini thina singasibantu ababalekayo. Ngabe ukusilande ezindlini sokungimzamo yokuthi basifuqele ukuthi size sicine siyohlala egangeni yini? Phela umuntu nxa uzomlanda endlini la ahlala khona akala option except to fight back.
Lo ngumnumzana Kethani Nxeba Ndlovu, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma le-Studio 7. Kasenelisanga ukhuluma lo-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa amapholisa akayabika ukuthi abantu beMthwakazi Republic Party bayenza udlakela olumangalisayo phandle kwebulawayo Central Police Station.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazondile abaqothwa kudalela eParliamente abathi ibandla leZANU PF liphetha ukungezwani kumabandla aphikisayo akuqila ele-MDCT, People's Democratic Party lamanye. Umnumzana Kucakaphulu osanda kususwa kudala lephalamende libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mativenga uthi kaziwa umnumzana Benjamin Rukanda wacela usomlomo wedala leli ukuba abike ukuthi LPDP selifuna kususwe yena labanye bakhe. Uphulu uthi ibandla leZANU-PF yilo eliphehla konke lokhu.
Yibo nabo uMathibenga la yena lo uMabhali Ncwadi was a candidate emaswini under the National People's Rainbow Coalition. Kodwa namhla uyavuka abhale incwadi athi yena userikhola abantu be-PDP ungu-Secretary General we-party kabithi. U-speaker la yathatha incwadi leyana ayibale arikhole you know ama-members of parliament. And u-speaker wayetsheliwe ngoba i-attempt leyo ingaso attempt yakhe yokuqala. Weseke wakwenza wazama ukurikhola amakhansela. U-speaker wabhalela incwadi watshelwa ukuthi u-SG wethu ngubani. Lo muntu osirikholayo is not our member. U-speaker uyakwazi. I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lesami situlo esokudicide ukuthi into le singayisebenzisa. Ilamandla abanamandla abangawasebenzisa lokuwa abuse. And in this case, it's a man that are abusing.
Kodwa umnumzana Ngqobezitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-PDP uthi, kumele uphulu umnumzana Tendai Biti labanye, abasanda kususwa edale lephalamende, bavume ukuthi bephula isisekelo sombuso webandla leli.
Ilungela ukuthi bakhulume njalo, kodwa noma ikhothe ngokwayo yenza iruling naleyo, ukuthi bona akabasilo malunga e-PDP ngoba i-constitution yethu ikhuluma sokala ukuthi umuntu angasupporta elinye ibandla ngaseyilo lunga le-PDP. Lokho kukhona black and white constitution yethu la bayakwazi ngoba sabhala sisonke.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi kabanasandla kulokhu okwenzakala kumabandla aphikisayo.
Kanti kulani, kanti uthilina, kanti livumelane, kanti kurikholwa nxa into zenu siqondile. Indaba leyahambi libuyele ekhothi, libuyelane ekhothi, lebisane ekhothi khona ngale ukuthi thina sesirikholwe kubi. Njalo sibona zathi ZANU-PF yiyo enjani eyenza ukuthi silwe. And then lethemba ukuthi ujudge will throw that case away. Mbuza lihleka ubula ukuthi kanti nxa usilwa lo mfazi wakho endlini yakho yokutheni indoda ngomunye umama ngokukhozi ukuthi libe. Akulani lathi it's because lonke livele we creation of falsehood. We are the creation of people who had no agenda, the creation yamakhiwa. ZANU-PF, we have no legal right or legal stance. Yokuthi singaba cause ukuthi abantu bathi bekholani. What for? Azilani lakho, sebe singekho lapha abahlala khona ama meetings abo. And njalo we are not there ukufundisa amanye amaphathi ukuthi berane njani amaphathi abo. We are very comfortable. Thina so far nxa ngaphambanisi sile one muntu esamrikholayo ukillership ngezidlela laye azibonayo ejeziswa yiphathi. Otherwise we still command two-thirds majority in parliament. Hatshi abake besitshiye.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akulancedo ukuyaphanyeka lokhu emthethwandaba.
Ngobukhokheli bukaNelson Chamisa bayabe sisaba kumangalisa bafuna kube yi-one party state. UMashaba uthi sihambe ekhothi kambe singahamba ke silande esintwane sisikhangele. Ikhothi yeZimbabwe is captured the word. Yikho phela yiyo yanika iZANU-PF umbuso yathi mungagwa uwinile kodwa izeki ya-announce ama-results amathathu atshiyeneyo. Kuye ekhodi vele yi-British card. IZANU-PF capture ikhodi, capture i-army, capture bonke ama-security forces.
Elemilika lalo lithi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kwenziwa libandla leZANU-PF elingafuni abantu abaliphikisayo eZimbabwe. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi abasebenza kwezimpila kahle kule Melika abadabuka kuzwekazi le-Asia sebebandlululwa ngabanye abamhlophe abacabangela ukuthi yibo abayenza kube le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ye-Facebook isivimbe ukwethulwa kwembiko kamnumzana Nicolas Maduro, umongameli wakwele-Venezuela okuthiwa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko enkundleni le ngomkhuhlane we-COVID-19. Kuthiwa wethule ividiyo eveza ukuba sokulomuthi owelapha i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebedlula izigidi ezilikhulu 126 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli isibhedlela lesi sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela udaba lokuncitshwa kwenduna yakogodlwayo uvezi Maduna Mafu isixoxo seqhawe lelizwe. Sixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlandlama Ngwenjiweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba yihero i-national hero. Kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona pana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha la angena ngenxa ukuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo.
Kuyini ongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjwe lidale le-ZANU-PF Politburo?
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 that ZANU-PF kuphela. Asoze ungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi, uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi. Awungeni ku-Politburo. Yiko ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isindaba yepolitik isindaba yepolitik nxa isindaba yepolitik wena ongekho kuqembuleli noma usebenze kanjani asoze uthole isicoco lesiyana. Yiko ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaziyo uGodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angachaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla waza ncifa ancife ancife ancife. Ubuqhawe akudingi ukuthi yengiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre. Hayi, uliqhawe jikilili.
Pho-ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni.
Kwamaqhawe abawadube kumele kuphume ku-Politburo, kumele kuphume kuhulumende, kumele nxa sileqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitik liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally separate from ipolitics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile.
Udaba lethu luma lapha namuhla besixoxa nenkokeli yomdabuko uFelix Nhlandlama Ngwenjiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
yikuhlangana njalo zihlokozi inkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esabelana khona ilizwi lenkosi zama ukubana siphakamise imphefumulo yabadangileyo kulela iviki ngathi mina sizaqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulunywa inkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpelampela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela kodwa wasenanzelela ukubana lanxa elawo amabutho eyinkosi esenza konke esenzelwa konke izifiso zakhe zonke zenyama zigcwaliseka wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe kuthi ke namhlanje lapha nxa saqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika 7 ukuthi uJehova uya kukulondoloza ebubini bonke sihlobozi inkosi ezithandekileyo ilizwe ligcwele ububi ilizwe lonakele abantu abasathembani ubutsotsi inkohlakalo ukwenza zonke izinto ezikhohlakele ezimbi zikhona phakathi kwesizwe ngiyake ngithi ke nxa ngihambele ezibhedlela bakhona abagula imikhohlane abayigula nje imikhohlane kodwa ngingahambela esibhedlela kusukwana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalethekelele khona silisiya lapho elihlala khona baleza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo yomsamariya olungileyo abantu kabasalunganga abantu sebesesabisa abantu sebeyizilwane xa uhamba phakathi kommango kungangcono ubone ubabhemi kungangcono ubone imvumbi imbuzi kumbe yona impala kungcono ulokuhlana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini abanye bagalula ebubini ubabone ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezikhundla ezisabekayo kodwa banuka ububi ububi buphuma emlonyeni wabo lenqondweni zabo bangashaya amathayi lamasudu omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi ngobana inhliziyo ingaphakathi kayibonakali kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhanyela nje abanye ngikhuluma kunjenje ngabakhulumisani labanye abantu abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu xa ngithi ukuthonta igazi angithi ukubulala bulali kodwa sibangela ukubana abantu abaningi nxa ububi esiyibobona abantu bangahlaliseki yikho sidinga ukuncedwa uJehova kubana silondoloze ebubini lobesibubonayo buningi ububi esibubonayo sesizitshala imikhuhlane sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo ukubana siphile bona bazicabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi abantwana balalela abazali abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebexubha ngabekuseni batshone ngabo bavukisane ngabo ngoba beleli besebubini lobo abalabo inhliziyo zethu kazigezeke kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezi zise uJehova ubana silondoloze ebubini uNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu asikhulekeni baba Thixo silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza kufikela manje uzobona phakathi amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sonke isikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo 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 zulukanda bamthwakazo mohle Zimbabwe mohle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo sihlolisisa indaba yeJackson leSinopharm elisetshenziswa elizweni ukuvikela iCovid-19 kuhlelo silothando lwenkosi inkomo owenhlanganiso yeIM4 Bulawayo fighting COVID-19 siphinde sixoxe njalo labalandeli bomsakazo weStudio 7 abaphila kwele South Africa witness Mpofu kanye lobutho lezincini kwele South Africa zulukandaba kulabantu abedlula 52,600 asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gcikwane. Saqala ngokuzwa umbono kaThando lwenkosi ngalolu daba. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho.
Ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanjele i-COVID-19 kuyini okokuqala. Yini okwesibili abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Njengoba ivela khona eChina babuza abantu abaningi ukuthi i-vaccine leyi isebenza njani. Yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi kanti i-vaccine bantu asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuze abantu bakwamukele leli Jackson ngobuningi babo?
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisaneni kabanzi ngale vaccine leyi. Ngazethi i-government yethu isike yakhuluma ngokuthi hayi kumele intathele izindaba zincediswe zihlonyiswe ukuthi khona zanelise ukuthi zibhale iy'ndaba kakuhle kabanzi ukuze abantu bazwisise nge-vaccine. Okuqakatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole i-information ecacayo. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ngokuvaccinate, asilaba abantwana bayavaccinatewa every other day, bayavaccinatewa abantwana measles, bayavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma nge-vaccination ye-COVID-19.
Hayi, siyakuzwa Nkomo, siyabonga ngokungena kuhlelo othi sizwe imibono yabanye ngalolu daba. Sizwe nombono kaMnumzana uWitness Mpofu, isalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Leli Jackson, abantu abaningi nje hayi banqaba nje ukuthi bethathe leli Jackson. Ngenxa yalama theories, lawa ama-theories amaningi la kusuke ebantwini abaningi ngoba abanye bayathatha nje lawa imigomo leyo kodwa hayi mina kumanje hayi kayithathi le migomo leyo iredi nje ukuthi ma kungathiwa ngiyithathe.
So wena uyakhuthaza abantu ukuthi bathathe?
Ya into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi beyithathe lo mgomo sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane lo. Prevention is better than cure ngoba lo mkhuhlane lo is real. COVID-19 is real, uyabulala. Yes, of course umkhuhlane okhona nje kumanje and yinkinga enkulu esibhekane nayo.
Yebo-ke zulukantaba liyamuswa uWitness Mpofu. Umpofu khanya ngani uyasekela okushiwo nguThando ngendaba yokufundisa uZulu ngaleli Jackson esithi kuyinto eqakathekile kakhulu. Sigqiba uhlelo lolu true ezulukandaba asizweni umbono ka butholezwe imigcini.
Eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo nge-vaccine ngesikhathi isiza. So yikho abantu uthola ngani ukuthi abanama-doubts. Kufuneka ukuthi abantu bona banjani bafundiswe bakwanise ukuyemukela ngoba uma sesizwa bathi le vaccine iyasebenza iyabasebenzela kwamanye amazwe laba sebeyithole khona.
Hayi, siyabonga butholezwi ngokungena kuhlelo. Zulukanda basesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Asidibaneni kuhlelo Live Talk The Connection ngolwesibili lapho siqhubekela phambili sihlolisisa lolu daba. Ake zulukandaba isikhathi sesidlunga mangoyi Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami ngumaigobe mthakazo muhle Zimbabwe muhle bye bye.
Siyabonga amaigobe. Wezemidlalo uJohn van Sibanda usomabhizimusi wakobulawayo usekhethwe ukuba ngumgcini sihlalo weHighlanders Football Club. Ukhethwe namhlanje kukhetho olwenzelwe eHighlanders Football Club House. Unqobe umnumzana Kenneth Mhlophe obebambe isikhundla lesi okwesikhatshana. Omunye okhethiweyo ukuba angene ku-executive iHighlanders Football Club ngumgcini Mafu osengu-committee member. Kuzokuya-ke unobhala jikelele uMorgan Dube. USibanda ubonge kakhulu abantu abamvoteleyo lalabo athi kabamvotelanga esithi yena uvele uzimisele usebenzela iqembu leHighlanders Football Club. Sohagqibi kuhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Ele India linika ilizwe leZimbabwe amaJackson ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kodwa lokho kulabanye abantu abathandavuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapolisa. Iqembu le-Highlanders Football Club selikhethe umgcini sihlalo omutsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.